Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 6 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje isikhulumeli sedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda ukhuza amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ukuthi angalokothi aye edale egqoke impahla ezilombala olithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izo
Ngoba nxa enxesa sithi ikhala leyo yavunyelwa that means abe MTC alliance akusafuzanga bagqoke red abe ZANU PF akusafuzanga bagqoke yellow
ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe asemadolonzima emkhankasweni kwenzakalani
njengoba bendiphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo kuyini
icelele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elasekela amalunga ebandla le-CCC lizasekela bani kukhetho oluzayo
kufuze sigijime ngemva kukababa uThamisa ngoba kuye yedwa imbusi imbona ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe abayikhokhona okwamanje
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 Isikhulumeli sedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda uthe amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change kufanele engagqoki izembatho ezilithanga kuleli dale njengalokho abakwenze izolo befungiswa ngoba kungumbala webandla labo kodwa umnumzana Thandai Biti omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla njalo oligqwetha utshele intatheli zindaba izolo ukuthi isinqumo lesi asiko emthethweni ngoba akusicala ukugqoka ithayi kumbe ihembe elithanga ebonisa ukuhlonipha uthe ukungafunakaliyo ukuthi umuntu agqoke ikawuso kumbe ilembu elinjengalawo awazakala ngokuthi iZambia amalunga edalela eParliament asanda kunqoba kukhetho lwama-by elections olusanda kwedlula afungiswe izolo njalo amakhansila asethethe inyathelo elifanayo kwamanye amadolobho ilunga le-CCC unkosikazi Sichelesile Mahlangu obesedalela eParliament izolo uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngomhlangano abawuqhube lebandla lakhe phambilini kokufungiswa
ngo-9 o'clock sambe sahlangana ama MPs amacha lamadala angene ngokurecord la angena ngokuthiwa ngabanye kwethu sanikwa ama books ayiwasidayo standing rules siqeda lapho sasesitshelwa nje ukuthi sizahambisa njani ezinye isikhathi semini lapho esesisahlangana khona sesisiyatshotshwa ukuthi singene edalela eParliament seqede lapho around 12 sasesiyahlangana ke iparty yethu i-CCC sihlangana lapho besihlangana lo president bekuqala ukuthi uhlangana esikongratulator esikhekhala ngendlela okumele sisebenze ngayo since iparty yethu kuthiwa yi-citizen coalition for change upresident ubesitsho ukuthi yes sesingenile kodwa kumele sibuyele ebantwini abayibo abasikhethileyo siyebonga siyesebenzela abantu izindawo zonke nje sibona ukuthi siyahlanganena nalabantu ema-churchi ngaphi ngaphi zonke nje indawo sibe sebantwini singaphumi ebantwini wagqugquzela kakhulu ukuthi ama-MPs kawahlale ezigabeni zayo ukwenzela ukuthi lanxa sebephenduka sebecela ivoti kungabi yinto entsha kungabi kuze kuthiwa hhayi thina u-MP kathi vesivele singamazi so ucelile umongameli wethu ukuthi siyehlale ebantwini sisebenze labantu
ngezindlela selizimisele ukusebenza njalo esigabeni sakho kuyini okukhangeleleyo
mina esigabeni sami engikukhangelele kakhulu kulama projects ayecelwe ngabantu singakarecordwa ayesasizawa sebenzisa ngemali yethu yeCDF. Sengizimisele ukuthi siyawaqedelela ngoba sashiya wasalela emoyeni ngoba kwafika isikhathi sokuthi singanaphutshisi kwangena indaba yama-recalls. So mina ngiqale ngivuka ephelileyo ngiwuthende nalesidlulileyo bengisabonga izakhamizi. Ngesandi nalenzayo ngizabe mbonga futhi izakhamizi ku-ward 19 lasemaperi ebhen. Ngisuka lapho sengibiza-ke umhlangano ngoba ngiyabe sengile nto engimumetheleyo embelele ephalamente. Bengingeke ngithi sengizokwenza i-feedback ngalanto engimumetheyo. Sengizaqalisa-ke ama-feedback ami nokubiza ama-stakeholders whereby sesiqedelela ama-projects ethu ngemali ye-CDF.
Isikhulumeli sedalela ephalamende umnumzana Mdenda uthi abantu bengagqoki impahla eziluphawu lwebandla. Kuyini okwenzakeleyo njalo lina liphendulela thi?
Kukhanya abangene ekuqaliseni u-Honorable Chinotimba nguye osukume wafaka i-point of order ukuthi abantu bangani bagqoke iregalia. U-speaker wasethembisa ukurula ngemva sebeqede ukuswea in abantu. Uthe sephendula-ke wasesitsho ukuthi abantu next time bengabuyi begqoke imbala yama political parties abo. Sasesizama ukumbuza ukuthi njengoba kulabanye abagqoke i-green uthini ngabo. Wakhanya esithi yena userulile and ubekiye but asithi mina ngivele ngibile outfit yami e-yellow. Angisoze ngiyekela ugqoke outfit yami e-yellow ngoba ayisho regalia. Kungenzeka ukuthi ngayithenga kungakabi le party ele color ye-yellow. So sokufuze ngingasagqoki yini impahla zami. Njalo futhi khonokho akukhulumile uspeaker akukho ku-standing rules order book ukuthi abantu bengakukho okukhona ukuthi abantu bengabuyi begqoke iregalia ebhalwe i-political party. Akutsho ukuthi ikhala leyo ayivunyelwa ngoba nxa enxesa sithi ikhala leyo ayivunyelwa that means abe-MDC alliance akusafuzanga bagqoke red, abezani u-P F akusafuzanga bagqoke yellow ngoba labo yini ikhala balula ikhala eyiyellow balula ikhala eyi-white. So asikwazi ukuthi uyabezama ukuchazani mntabantu sokuze bagqoke amakhala anjani.
Lo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalela ephalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukhetho oluzayo solusondele kodwa amabandla ezombusazwe akhanya esemadolonzima emkhankasweni yawo. Sokusele inyanga eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sokuqokozela kuluthuli amabandla ekhankasa. Kodwa lomnyaka kulandela ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula, amabandla akhanya esephumula ngemva komkhankaso obusenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, saqala ukumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho olusanda kwedlula.
Akukho kutsha engikubonileyo kukhetho lolo lwenzekale manje. Sibone vele sihleli sikubona ukuthi abemakhaya bavotela iZANU, abedrobheni bavotela i-MDC, i-SCCC ne-MDC abaphikisa uhulumende obusayo. So angiboni ukuthi umuntu ohlakaniphileyo kungamenza abe-excited or ajabule ukuthi haw siwinile ngoba lokho angithi ngumpikitha nje osibonisa iside thize njalo isayidi engasiyo yonke esivele siyazi. Khonoku ukuthi kuphume kufanana kufuze ukuthi umuntu ozimiseleyo ngendaba zokuwina omnyaka ozayo azibuze ukuthi kanti manje maso kusenzakala kanje omnyaka ozayo kuzowenzakalani.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo lolu oluka 2023 olulenyanga nje ezilutshwane ukuthi lwenziwe, ubona ungani luzahamba njani?
Uma nje sikhangela lomnyaka ozayo lokhetho olukhangelelwe ukuthi lwenziwe, kufuze sizibuze njengabantu beZimbabwe, bazibuze futhi nalabo abaphakathi kokuphikisana laba bezani ukuthi njengoba into iphume njengoba vele bekukhangelelwe ukuthi izophuma, okuzayenza ukuthi u-2023 yena angaphumi njalo yikuyini. So mina uma kuyukuthi bengulu laba abaphikisana nohulumende bengizozibuza lowo mbuzo ukuthi njengoba kuphume kunje kusho yini ukuthi lalezi ezika 2023 ziyaphuma zinjalo. Enye into futhi ebengizozibuza yona if bengu-opposition yileyo ukuthi njengoba sithethi nasiwinile labe opposition siwine ama constituencies amaningi kangaka kwangabi lo msini akulo ke wathi izekhi yathi bawamukele bayamukela impumela kakuhle kwabamnandi ngomnyaka ozayo ungathi sokuthe kwaba lo kucila khonoko ku-regate okuhlala kukhala ngakho eZimbabwe izani besithi how lina litheli wina sizange sicomplain last year izekhi lenzele kuhle umsebenzi wenu kanti manje selikhala ngani manje kuthi vele ningabantu abangawaziyo ukuluza ningabantu abangamukeliyo malithe lanqotho. So kulobuqili kulobugalathane obuzenziwa kusetshenziswa naleyi election kuthiwa khona izekhi isiyinto enhle kakhulu eyenza ama-election athiye kungela msindo. So next year ngomnyaka wezamaso kuthe kwadliwa laba abaphikisayo umsindo bazowenza njani?
Khona ukwenza kwebandla lezaphu ukubone njani kuyathembisa na kumbe vele ikuchitha nje isikhathi ukwenziwa ngabezaphu
izaphu libandla lidala ambona ngani ngabantu asebebambelele entweni eyadlulayo mina ngokubananzela kwami uma bekhuluma indaba yabo bonani sebeyilaba abantu abafuna ukuyenza ipolitics of coalitions ukuthi bangabamba iside ethize kumbila abantu abayi 20 bese kuthiwa khona njengoba linabe abe CCC nani line 35 first time sen sibe ne 55 manje ke impumela leyenza kale manje boni ngani ibalahlisile kakhulu ngoba abenelisanga noma usuhlanganisa for example inumber zabo eze Cholocho South for example hlanganise le CCC kwakina kungenzanga mehluko. So imboni ngani nje bahle babangalaba nabantu ukuthi mabe hlakaniphile bekufuze vele bahle bakhohlwe ngo 2023 ngoba hayi babedlalisa isikhathi njengazi ukuthi babekwenzelani.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lwezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lasekela amalunga ebandla le-CCC ancindisa kukhetho olusanda kwedlula. UKhuphe waxexebuka kucele elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora wathi kasafuni ukuba kulelo bandla ngoba lilobudlelwano lebandla leZANU-PF. Ngalokho watshela abalandeli bakhe ukuthi bavotele amalunga ebandla le-CCC kukhetho olwedluleyo. Lokhu kwabonakala ngabanye njengendlela yokuthi uKhuphe usefuna ukuba ngomunye wenkokheli zebandla le-CCC okungathakazelelwanga ngabanye. Sixoxele esikhulumeli sikaKhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UDokotela uThokozane Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMbimbitho. Abalandeli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uDokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa hashtag beat the port, no vote for Monzora, no vote for ZANU-PF. Waphinda njalo mhlana zimachumi amabili lanye ngoMbimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke abeZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla le-CCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye labantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngokuningi babo bavotela iCCC waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi iCCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwe-28 ade contestwa kudale lephalamende. Siyathaba ngempumela leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole-2 months ukwanisa ukudla ibandla ele-42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka 2023 libona ungani liza ngena kukhetho lolu njani?
lizasekela yini ibandla le-CCC.
Abalaleli be-Studio 7 bazakhumbula ukuthi uthe ukuqala umbimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labonozindaba kobulawayo lapho achaze khona ukuthi njengebandla le-MDCT kusiwa phambili sibezasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukuze kufuqwe uhulumende we-ZANU-PF lo ohlukumeza abantwana beZimbabwe. Uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimajumi amabili lanye ngombimbitho lapho atshele khona abantwana beZimbabwe labalandeli bakhe ukuthi kabavotele ibandla le-CCC sisiya kuma-by-elections. Okucacayo ngalokhu yikuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela Khuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-Advocate Nelson Chamisa, ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa, ngoba kuye yedwa umuntu simbona ukuthi akhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikho khona okwamanje abayikho khona.
Kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti i-voters roll esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle, lina njengebandla lithini?
Okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselo hambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu sibe lama electoral reforms, ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwazi ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo. Siyakwazi kwezinye indaba kulama-allegations awe-vote buying ukuthi anti abamnadi bethengwa ngomumbu bethengwa ngamabhasikile ukuze bavotele amanye amabandla. Kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini. Kwezinye indaba ekungacaci i-voter inspection le-voter education. So esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama-electoral reforms sisiya kukhetho luka-2023 njalo zeki kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhethi ihlangothi sisiya kuma-elections alandelayo ukuze impumela yokhetho ibe impumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious, kungabi lo muntu ozancintisa i-outcome ye-election ezayo.
Umnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecelele MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. Isizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi idale lephalamende elitsha elakhiwa e-Mount Hampden seliphelile njalo sokusele ukuceciswa nje kuphela. I-Mount Hampden iphandle kweHarare okungumango ngamakhilomitha amachumi amabili lanhlanu. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi uhulumende kafuni kukhuluma ngodaba lokukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe. Ilizwe selenelise umnyaka owodwa lingelamsekeli kamongameli ngemva kokusuka esihlalweni lesi kukamnumzana Kembo Mohadi. Akulamthetho obamba umongameli welizwe ngamandla ukuthi akhethe umsekeli wakhe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele basakazi beStudio 7, sibingelele lonke ngobuningi benu. Ngokuqala ngithanda ukubingelela uPresident Mkhondisi Moyo owemthwa zeRepublic Party, sokuhlonipha mhlonisho. Noma nje kuney'nkulumo ey'thile ey'khulunywa njengabantu nje abangazi lutho. Into yokuqala engizafuna ukuyisho nje ukuthi njengoba abantu bethi sivotele iZANU losho kanjalo noma iMDC Alliance, ngiyazibuza mina ngokwami ukuthi yazi umuntu wakithi ongacabangi ngendlela efanele ngoba uyasibisela emuva. Ngoba ungabuka i-MDC Alliance labakhuluma ngayo, iBulawayo ngiyakithi thina abantu bemathepheleleni ungakhethekile umhlobo ukuthi ngumuphi kodwa uyathola ukuthi ikhansela lendawo yakubulawayo more than 17 councillors ngabantu ababuya esishoneni umuntu lo uzenza kanjani idevelopment enebuye emaswini konkosiyana asizameni ukuvula ingqondo imthokazi yiyo iparty yabantu ngoba izokwazi ukuthi noma bavotele labo bantu ngokuya kwesikhathi ifake abantu bayini abazosebenzela iBulawayo bebone ukuthi umgwaqo ugubhekile bephethe hayi umuntu osebenzela kwelinye idolobha alikho indebele lisebenza eHarare libe noma yiMP yaseHarare noma libe yikhansela zinukene amagwaqo abantu bakithi lingalahlekisa abantu siyabonga enengikhulumayo inkosi yabo umfana uqhamuke Jolotsho laphayana ngaphansi kwenkosi Matupula nyabonga
linjani ku studio 7 ngojonga umkoma chakuti bonke laba vele hey mina ngiyathaba vele ngomsebenzi eluyenzayo ngoba vele liyazisimula eZimbabwe okurongo okuqondileyo but okuninginingi liyazibonisa vele okwenzwa ngabantu abangafuni ukuthi siphile laba abantu bezankileyo kathi yenu uloku zenu isikhulumelo zikamnangagwa lesi ukhuluma ngendaba ebhalagwe kulesihlobo esabulawayo yini ngayo gala sihlobo esabulawayo ngapha emandebeleni that's why ukhuluma so ukhuluma ishiti yake naleyo ubona nganini iZimbabwe loku zenu ilizwe lakhe uthatha iZimbabwe ukwenzelakhe sibili yibo abantu abangafunakaliyo bona labo ngabo loku zenu umnangagwa ngabantu sibili nomnangagwa nguye futhi waye nguminis of justice khonapho ngesikhathi segugura hunti ekhokheli loku zenu iqembu lankona so khonapho vele angikwazi ukuthi nxa bekhuluma so baye bepolisa kana baye beyenzani shuwashuwa ngabe kulabantu abakwaziyo vele ngabe mina ngiyabatshela ukuthi behambe khona ngale bhalagu bevusa abafi bona ukuthi kungavele kufuka umuntu kuphele echabanga into engalunganga ngabantu ona langa na edilizi iloku zenu izinto ezenzwa ngabantu behle behlanye sibi ngoba kulunganga khonokhu yiko kutshengisela uZimbabwe ebambeni khona mina vele kuyandina mina yadinwa kuyambhowa mina ngikhuluma so mina ngisomndebele mina ndilishona mina ngisuke emashonaland but hayi kungicabule ngenye indlela yokuthi vele isedi ukuthi siyakilizwe sonke vele sebediliza ngenye indlela sebezwisa ubuhlungu ngamandebele lathi thina mina yazi ubuhlungu kakhulu ngoba ukufa komuntu hayi azinto elula yona le iZanu-PF okwakathesi kathesi abayenza ama-primary election abo balwa khonapho nxa besilwa akula muntu ivini obotshwayo bhizi ukubopha abantu be-opposition bona laba vele every day kuyaluyo imibhobho le mibhobho bekombana ngemibhobho khonapho amapolisa kabophi but uyabezobe ikhuluma kuphela kungavele ukuthi umuntu we-MDC ekhulume kuphela kana umuntu we-opposition ekhulume ukuthi ah no athina sunukipumnangoko athi beliyenza umhlangano selibotshwa lifike emayelo kuzeni empithwandaba ngani akula cala liyakhululwa lidlela isikadi kuphela ah bantu lazo fokoro zabantu lezi
baribona nsakabona kustudio seven abafakazi bomunye ababingelelansi liyabona ukusakaza kwabo kunani kangaka kusakaza iqiniso bakithi ngicela ukuxwayisa kulo undoda othi abantu abavotele iZANU the-MDC wena ndoda futhi yazi wakhuluma i-MDC ngcono kuyiZANU ma ukhuluma iZANU uzahlazisa abantu uyanyanyisa abantu ngoba iZANU kunini kunini isesihlalweni abantu behlupheka sihluphekane ngenxa yenu lina bantu beZANU nawe wena okhuluma ngokwenza abantu behlupheka cela ukuthi lime kancane ngale ndaba yeZANU yenu le manini kancane ngeZANU yenu njalo lowo buzo ababuzayo ukuthi kukhona umqondisi okungani uphumelele engavotelwa kumafayelishini umqondisi anti ukhulumile iZANU kudala irigile ama-elections kale wayeuyarigile manje umqondisi ukhulumile phela ukuthi yena kungani engangeni umangaza kudala bayathethe uyakhuluma bayakhuluma ukuthi wona sebewinile manje lena isafunani isavotelana ngoba umnakaza sikhulume sebewinile lani sicele izeki iphume iphume kuZANU ibe izeki ezimele kumbe kukhitshwe bonke laba abasebenza kuzeki kuchatshwe abasebenza ngeza wazasebenza ngokuqotho ubekile kurojo wena sasizibakhathele khathe gcele kwamanye amazwi ngenxa yena gcele kwamanye amazwi sahlupheka sahlutshwa futhi ngenxa yena lokhu lithi izane 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 yini lokhu yini izane wanti ihlupheka cela ukuthi like likhulume into lengqondo namntu ezakhuluma evula umlomo wakhe avulele into lengqondo ikhathi yakithi esindebeleni seyikhona emarapheni ingamxwanisa izayo leqiniso izaphu yebo seyibona kodwa izaphu asiyayithembi ngoba yesithengi sibhedi singayivotela sibe kuthi ithatha amavoti sisakusakhonale eharale izaphu mayifuna ukuthi mina kubanjwane kayiphume izimbabwe ibe nayo ifune ilizwe layo khale sifuna sikhaleli ilizwe ilizwe lethu kodwa kubuye kithi izaphu ma ingaphuma izimbabwe vele seyifuna kodwa ma ilokhu isitiyona funa izimbabwe yabashona ikhohlwe la ngiyabonga ngiyabonga lithule ukukhuluma kwento ukukhuluma amanga lesikona ngiyabantu bevotele izame izame imini sihluphi yabo
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ukugift isondo basakazi ngithanda ukubuza la ngesikhathi uDouglas Monzora ecotsha amalunga e-MDC Alliance ayengene ku-MDC Alliance ngetikile MDCT wayesithi sebevayolethe umthetho wepharty bajoyine MDC Alliance ongokomthethosisekelo weqembu ngomthethosisekelo we-MDCT ma ujoyine elinye iqembu automatically uyabe usuzicotshile kulelo qembu so yikho babe recaller so yena njengoba yena eyileader ye-MDC sesithi leader ye-MDC Alliance ngeke bamrecalle yini bemcoshe ukuthi ngoba usezibiza ngokuthi uyileader ye-MDC Alliance lapha ngicabanga ukuthi ama-advisors kaMzora amgwenxe kakhulu ngoba sebezamcotsha vele ngoba abantu babecotshwa becotshela ukuthi hayi bajoyine ini i-MDC Alliance so ma bejoyine i-MDC Alliance kusho ukuthi abasaqualify uba ngamalunga an-IMDCT bayikho babewarecall so yena njengoba esejiket ngapathina simaze uyimilita MDCT sesithi futhi uyangena e-MDC Alliance kanti uyilida yamaqembu amangaki iyilida yamaqembu amangaki uDouglas Monzora ngani ipolitiki yamhlula manje ngiyabheka ngiyabonga ukuhlalanza ethembisi
obekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usethese umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations icala lokungathathi manyathelo kudaba lwempi yelizwe lakhe lele-Russia. UZelensky utshele umanyano ukuthi uyehluleka ukulandela indikimba yesisekelo sombuso wayo othi wabunjelwa ukuletha ukuthula emhlabeni jikelele. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku edolobheni leBucha elalithunjwe ngamasotsha akweleRussia. Kodwa uhulumende weleRussia uyalandula impilo yokuthi ngamasotsha elizwe lakhe abulala abantu laba. Kulembiko ethi isihluku esikwelinye njalo idolobho eleBorodyanka singaba sisedlula isihluku esibonakale edolobheni leBucha ngoba kucathangelwa ukuthi kulenkulungwane zabantu ezabulawa mahlayana ngamabutho akwele Russia.
Mabaka ndimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Marvelous, Mike Hove, Asad Goriwa, Thomas Sipasi, Murai Jena, Loida Moyo, Mangujra, Chingrei Madondo, Owero, Rutendo Mawere, Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mutanga, Uganai Mutengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Tunga Mili Mbomo, Flaxen Jeremiah, Sasbanda, Uso Kumalo, Anastasia Ndlovu, Londolozi Ndlovu. Neva Katisia, Tinokurangari Rai, Basa Kuru, Ramakasia, Basa Ramaita, Ibaba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira. Yeah.
umhlabeleli ozithena moyo wase Zimbabwe. Umoyo umlandeli njalo we Studio 7. Ingoma ithiwa Studio 7. Siyabonga moyo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Libe nosuku oluhle.